abezipra bathi sebeke bayikhweza kumongameli Emmerson Mnangagwa lindaba eyokuthi babuyiselwe limpahla njalo sebeke bangena umhlangano la yenyakenye kodwa usungumnyaka wonke lokhu belindele impendulo. Umsekeli kanobhala enhlanganisweni ye-Zipra Veterans Association, umnumzana Petros Sibanda, uthi ilakho ukubasiza ukuthi baziphilise ma bengayibuyiselwa leyo mpahla.
Sifisa ukuthi uhulumende nga uyasinika lezo mpahla sisebenzele imuli zethu. Thina sifuna ukudala imisebenzi ukuthi amaZimbabweans esawakhululayo lawa athole ithuba lokuyasebenza lapha lalapha ezindaweni ezishiyeneyo esazisebenzelayo, sazikhiphela nezimali. Yikho esikukhangelele khona lokhu. Yikho-ke ngamafitshane siyafisa ukuthi indaba yama-farms, indaba ye-Nitram iphele, ngoba sike saba lo mhlangano layo umongameli ngomnyaka odlulileyo sikhuluma ngendaba ye-Nitram farms. Sikhangele ukuthi sizahlangana layo njalo siqinisele ludaba alufake ubana-ke sisuka lapho siya ngapho ngempahla zethu.
Lanxa bekhona abathi ukungena kwabe-PF zaphu kusivumelwano somanyano we-Unity Accord ngomnyaka ka-1987 lungalungiswanga udaba lwamankampani, bathi kwakumele abuyiselwe abanini bawo njengoba yathengwa ngemali yabo, labo abayithengayo bengabeviyo le-Zipra. Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana ulandisa ngephutha elenziwa ngabezaphu.
Ngesikhathi leso ke ngathi izanu yayisabancenga ukuthi bangene phela kumanyano okusukumisa ilizwe, njengoba ke kwakusiba lokuhlaselwa kwabantu bezaphu behlaselwa yilo iviyo le-5th Brigade igukura wundi liyana. Ngemva kokuba sebengenile bekungasela sizathu kumbe singathi bebengasela mandla njengezaphu, bese beginyiwe phela. So izanu bisisenza umathanda ngayo, sikhuluma kunje amandla lawo awokufuqa izanu ukuthi sicela lisinike lokhu kawasekho.
Umphathi ntambo ogatsha lwezemithetho eyisiphathamandla njalo ebandleni lezanu PF umnumzana Ziyambi Ziyambi wakubeka sobala esikhathini esedlule ngesikhathi lolu daba lusethulelwa uMnangagwa ukuba bona bezolandela lokho okumunyethwe yisisekelo sombuso. UMnangagwa yena wathi nyakenye uzaluhlolisisa lolu daba, kodwa kuze kube manje lokhu engakabaphenduli abezipra ukuthi kuthathwa nyathelo bani kusicelo sabo lesi sokubuyiselwa impahla yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.